sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 kuLwezi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani sephelelwe, uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo.
Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo wethusa uZulu.
I-democracy iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo lapha, lalo laye akhuluma akufunayo la. Umthetho yiwo oxazululayo ukuthi isiphethela siyaphuma sinjani.
Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ibulala indlovu ezifika phosa amakhulu amabili eWange National Park. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo okuthiwa uzasungula ngoZibandlela ngomnyaka ozayo wethusa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende edalela ePhalamende ngolwesine, umphathi intambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wathela edalela ePhalamende ukuba sokuza kuba lo mthelo uzatholakala emalini yokuthengiswayo ogoqela ama pizza, ama burger, ama hot dog, ama fresh fries, ama donuts lokunye ngoba kukhukhumeza imizimba yabantu eZimbabwe. Uncube wathi omunye njalo umthelo ngozavela kumankampani akubhizimusi okubhejwa khona akumabhizimusi okubhejwa khona ezemidlalo. Abakubandla elibusayo abanenye bayakusekela lokhu, kodwa abaphikisayo bathi usephelelwe ngamacebo okuthuthukisa umnotho welizwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho kwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani sephelelwe, uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo ngoba yiyo indlela elula uhulumende ongelangqondo olabantu olabantu abasebenza bengakwazi into abayenzayo ngaphandle kokuthi uhlawulisa imithelo, kungani unganciphisi ezinye indlela ochaphaza ngazo izimali esithi ngesikhiwa i-public expenditure, ngoba imithelo enje iyakhweza nje intengo yezinto, ayincedi lutho ngoba iyakhweza izinto intengo yezinto. Phinde abantu bazagcina bazigcina besekele ukuthenga into yakhona.
Uthi wenze lokhu ikakhulu ekudleni lokho kuthiwa ngama-takeaway, wenza ukuthi abantu bengabiqatha lokho kungani kuphandle kwesimo somuntu i-obesity. So uthi kuwenzele khonokho kwethi abantu begcina bengasathengi kakhulu ukudla lokho, kambe kulesi sindo khonokho
akulasisindo ngoba vele antsho amanye amazwe balomthelo wethukela ethiwa i-sugar tax, kuphinde kube lo mthelo ogwayi umthelo wotshwala. Abantu nje nxa uvele uthanda ukudla into oyithandayo nje, uthanda utshwala ngoba uthanda igwayi, kawusoze ugcine uyekela ukuthenga into yakhona ngoba lo mthelo. Bona abalungisayo bayakhweza nje intengo yento yakhona, lawe nje uyakhipha enye imali kwezinye indawo uyifake entweni ofuna uyithenga ejabulisilisi yakho. Kodwa vele nge-economics kanye okomnotho kwelizwe ayiso ndlela enhle eyokudinga ekuhuga imali ukuba usandisa imithelo yikho engutshoni.
Ye, nxa sikhangele njalo ababhejayo amabhiza khona ngalo kanye ngazani uhulumende siyayiquthela imali yaleyana, kambe kulungile khonokho?
Ye, phela atsho lapha sesikhuluma ngohulumende ozinika isikhundla sokuba ngu-immoral, sikhathi esikhiwa immoral policy ukuthi abadla izinto eziqhelisayo, ababhijayo, abanabijwala, ababhema igwayi, kungcono sibahlawule sikwenzela ukuthi uzulu wethu abe ngumuntu ogcinekileyo. Hhatshi, angibona ngathi yinto embi. Njengoba isithuthi akulanto umuntu uyazikhethela akufuna ukukudla ngoba akufuna ukubhema. Nxa unguhulumente olezwelo dinga ezinye indlela ezokugcwalisa isingathi greenery, ukwenzela ukuthi ugcwalise indlela yakhona kulezinye indlela esitshiyene hatsho upho ukugcwalisa imithelo nje kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 SARR. Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Abaphikisayo bathi labo abenza lokhu ngabahuquluza umnotho weZimbabwe becatsha ngoMnangagwa. Kodwa abakubandla elibusayo bayakuphika lokhu besithi wonke umuntu kubandla leli uyavunyelwa ukukhuluma akufunayo. Okwamanje izabelo zebandla lezanu-PF ezithi iHarare, Mashingo leMashonaland East seziqhuba umkhankaso wokubisela uMnangagwa esikhundleni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxa nomnumzana Joseph Chuma omele iphela ndaba chabalala edalele ephalamende.
Yiko okutshengisela idemokhrathi khonoko ukuthona umuntu angathi, but vele umuntu anti umuntu ukhethwa ngabantu kazikhethi. Ubukhokheli obuhle ubukhokheli obuvela ebantwini. So idemokhrasi iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo labo. Lo la yakhuluma akufunayo laye, kodwa okusalayo umthetho yiwo ocazululayo ukuthi isiphethela siyaphuma sinjani.
Ye, kodwa yena phela sekhulumile ukuthi kafisa ukuthi aqhubekele phambili, kodwa-ke abanye lokhu bedonsa amatomu khona bethi hhayi qhubeka baba sikhangele. Kuyagcina ngani khonokho kolithi?
Kuzagcina ngokuthi emaphetheleni sosifikile isikhathi sakhona, ngoba kasikafiki isikhathi sakhona. Isikhathi sakhona siyenza ngesikhathi se-Congress ngo-2027. Yikho lapho okuzaphetha yonke into khona. So kuphumana okwenzakala yikuyini, ngoba akusho ukufisa komuntu oyedwa. Sisebenzisa lokho esikuthi i-majority rule. So akusho isikhathi sakhona kathesi. Thina kathesi sisakhangelele ukuthi kanti umkhulumi siwuvuse njani. Sisabhekane le gwayisha ngani dem, sibhekane lo mgwaqo we-Bybridge siyafika e-Follows khonale, sibhekane nemgwaqo ebulayo Nkayi, ebulayo Kezi, ebulayo Tsholotlo. So vela sikakhangele lokho ukuthi ngubani ozathatha isihlalo ngesikhathi sibi. Konke lokwana kubuya ngo-2027.
Ye, kodwa kulabanye phela abathi laba baqhuba umkhankaso lowo ngabantu abafuna ukuthi betshontshe elizweni lapha befake ezambeni zabo, hatsho ukuthi bakhangele ukuthi ilizwe liyathuthuka. Akunjalo kolethi?
Imbono yabantu ehlukeneyo. Njengoba ngishilo, idemokhrasi yethu iyavumelwana abantu babone ngokuthini. Abanye bayakhangela bethi hayi, mhlawumbe laba abasho njalo yilaba ababona ukuthi kodwa mhlawumbe balakho balenzuzo abayitholayo kade singalo ubuso khona. Abanye njalo ngabathi hayi, laba abantu abasho njalo ngabantu ababona ingqubela phambili esiyenziwe ngumongamelo okhona. Abanye njalo bakuba khona into ezishiyeshiyeneyo. Kodwa njengoba mna ngishilo, thina sisebenza ngaloko kodwa idemokhrasi e-majority rule.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF. Abaphikisayo bachothoza okwenzakala kubandla leli olandele zombusazo ezimele. Umnumzana Fortune Mlalazi uthi kuyayangisa okwenziwa ngamanye amalunga eZANU-PF.
Indaba leyi itshengisa ubungxabangxoza bezanu nje. Ngicabanga ukuthi ama-scholars nama-politicians are serious. Kakufanelanga bazimoshele isikhathi, ngoba into evele ikhulunywa le ka-2030 kayikho in the sense yokuthi akulanhlelo uMnangagwa asezenzile angathi ufuna ukuziqedisa. Ikufuna ukukontinua belutha lokukonsolidata ipower. So lokhuyana okwakhulunywa nguzogonga lwana mnyaka ethi ZANU-PF isinjonjo, yikho okwenzakalayo, ibunjonjo kuphela abakwenzayo, akula enye into. Umnangagwa uvele useziphelele yena njenge-individual, kasela macebo ukuthi lizwe ngaliqhuba njani. So lalaba bathi bafuna hlale hayi iluhlupho esibhekelana nalo eZimbabwe, ubona silabantu abacabanga leyona.
Ye kodwa kuya phambili ubona zani pho kuyangiphetha ngani udaba lolo ngokubona kwakho umlalazi.
Well, njengenjalo laba bangavumelani lo 2030 lo bazaqala ukubulalana. Ndona sibonile ukufa kwama-generals, sizaqala ukubona izingozi emgwaqweni, lokufa okungaqondakaliyo kusenzakala nje.
Kwaphetha sengibuyele kumbe engabuyelanga?
Ngokubona kwami kuzaba nzima ukuthi umnumzana uMnangagwa abuyele. Njona yena sevele watsho ukuthi akafuni ukubuyela, njalo kukhanya kwelesivumelwano ababa laso lotshiwenga ukubana uzatshiyela yena. So uma eseqhubeka kuyasokusitsho ukuthi leso sivumelwano uyabe sesephula, yikho sithi kuzabe kuzaliwa. And eventually ababambe umbuso waseZimbabwe okuyi-army, njona sisazi ubana ilizwe li-militarize, yibo abaza prevaila. Akasoze aphumelele umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele. Ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wakuwe mbula.
Kwezemaphandleni abogatsha lukahulumende lobona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority iZimparks babika ukuba kusukela ngenyanga kaNcwabakazi sekufe indlovu ezifika phose amakhulu amabili 193 eWange National Park. Onokuthi abadlamini usethulela lolu daba eseWange.
Lombiko wethulwe isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farao othe ukufa kwendlovu lezi kakhulu kunyanga edluleyo kubangelwe isimo esibi sendlala esabangelwa isikhudumezi somkhathi yese El Nino, sona esadala ukuba izulu likhwame kumnyaka ophelileyo. UFarao uthi esihonqweni lesi amadlelo asagugudeka njalo lamanzi emachibini atsha.
We have lost about 123 elephants in Wange National Park alone due to drought-related deaths. And most of the animals, they died over the last month.
Kulobunzima obukhulu kakhulu eWange, indlovu ezifika i-123 sezivicale ezifile, kodwa impondo zikhona okwenza kube mqoka uba le yindlala. Akula kudla njalo lamanzi satsha emachibini okwenza okwamanje zinathe awezibhorane lawo engeneli.
UFarao uthi ngesikhathi lesi ukulwisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle kube kuzinga eliphezulu emizini yencelelane lesihonqo lesi.
We do receive a lot of distress calls from communities, and as an authority we respond within the shortest possible time.
Indlovu bezifohla zisiyadinga amadlelo lamanzi. Sithole ama distress calls amaningi kakhulu lonyaka elizweni lonke nje, kodwa ikakhulu esigabeni seWange ngoba bekungahluphi indlovu kuphela, izilwane ombisi zizingela izifuyo zabantu loba izibayeni.
Lokhu kufakazwa ngukansela kaWard 7 eJambesi umnumzana Fanuel Mudimba othi sekuyimvama ukuxotshanisana lenyamazana lezi.
Lokhu ngabe uhambe busuku akusathenzi ukuthi uhambe nje khululekile ukuthi ngihamba endaweni engelanyamazana. Nyamazana sezikhona nje, sezihamba nje, iyakhula indlovu.
Umnumzana Ability Moyo isakhamuzi sakwemvuthu yesihlala eBH 26 uthi inhlalo yesigabeni lesi yayisahlabusi ngenxa yenyamazana zasendle ezinquma loba libalele.
Nxa sisizwa ihistory ukuthi obaba bethu balethwa kulindawo bebehlala endaweni eziraiti, so balethwa lapha kuthiwa kuse-special area. I-special area egceliwe abantu abahlala le nyamazana kubuhlungu kakhulu. Indlovu zangkhona lazofutivele ziyahlupha ngoba zihamba phakathi kwabantu. Kunzima kakhulu kabe kathesi ukuthi umama ababebe ngomama sokuthi nana nxa inkomo ziyaqhaza zi-30 azilandela kakwanisi.
Unkosikazi Thobile Dube wesigabeni se-BH 25 uthi izibaya sezavalwa ikakhulu yezembuzi.
Into yabizisukuhlinga ukuthi lanxa sidlelwa asibhadalwa lutho, ngoba siyaye sikhaya ukuthi kuze naleze izifuyo zethu sikwanise ukubhadela abantwana amasikofisi, sikwanise ukuthenga ukudla.
Kokungenziwa ukwenqabela lokhu, umoyo uthi abeZimparks kabasondele duze lezakhamizi.
Sikhangele ukuthi nina background thina sikhula siyasazalelwa lapha ngama-1960 amakhiwa abethinti nyamazana zabo siyazigcina khona ngezasingeza namhlanje kuthiwa ngezethu kodwa zidla izifuyo zethu.
Ukhansela uMdimba laye ubona solinye.
siphakathi kwendlala kathesi sikhangela ukuthi inyamazana lezi loba singabuya silima emasimini zivele zona ziyahamba hamba sezingabhidliza futhi so besicela ukuthi inyamazana lezi zingani ziyathole indlela yokukontrola kumbe sibe labe-parks belokunye kwama-camps duze nje ukuthi bekwanise ukuthi sikwanise ukuripota
e-Victoria Falls lakho yingomanye izakhamizi zona zikhala ngokuhlutshwa zinyathi ezinquma emgwaqweni loba libalele ufarawo uthi izikhalazo lezi kazikho emahlombe yabo kuphela ngesizathu sokuba sebanika amakhansili amandla okuhambela inhlupho lezi ukhuthaza izakhamizi ukuba zisondele nxa zilohlupho ukuze inyamazana zasendle zonke ezibakhathazayo zibulawe ezinye zisuswe ebantwini ufarawo uthi baphezu kophenyo lokuloba inani labantu ababulawa kumbe balinyazwa zinyamazana lezi lonyaka ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisewange nginginokuthaba Dlamini
Okwamanje sike sizokwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Langala phuma lendaba Langala phuma lendaba lashona lendaba Langala phuma lendaba Langala phuma lendaba lashona lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguNtungameli Nkomo namhlanje sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana kwabathandanayo ezindlini ikakhulu abesifazana owe 16 days of activism against gender-based violence Lumkhankaso usungulwe ngomvulo mhla ka 25 njalo ugqitshwa ngenyanga ezayo mhla ka 10 sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yelupane Women Center unkosikazi Hildegard Nyathi
Nga sikhangela udaba lokuhlukunyezwa kwabomama emakhaya sithola ukuthi na ayi inguquko incane kakhulu abantu balokhu nje bephila impilo zokuhlukuluzana Okunye kungabe sokulutshwana ukuthi bayachaywa kodwa ukuhlukuluza kuyathatha indlela eziningi ukuhlukuluzana ngokuthi umuntu uyancitsha omunye ama-resources ukuhlukuluzana kokuyethuselana lanxa kungena kufikiselana izandla ukuthi omunye umuntu ahlale nje elokwesaba lokuthithibala kodwa nakukuchayana kulokhu kukhona nje kusagcwele imisebenzi yenziwe sibili kodwa hhayi kulokhu kumi kunjalo nxa uthi uyakhuluma nabadala nje uyeza ukuthi hhayi layo izimvelo zethu i-culture yethu iyenza kube nzima kakhulu kubomama ngoba umama osuka esesiyavikela amapholisa ukuthi uyahlukuluzwa uyabe sengumama sibili osokunzima kuye kumbe njalo ukuthi uyabe sehlukuluzwe kwaze kwaba yinto esisethusela ukuthatha impilo yakhe yikho lapho abaningi asebengagijima besiyabika emapholiseni kodwa iningi bayachayana nje ezindlini bathobane bagxolisane babuyele baphinde bachayane nje kube sokusiba yindlela yempilo
Emaphandleni ke ungathi kunjani ukuhlukuluzwa kwabesifazana?
Ukuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kulokho kungathi kubhahile sibili ngoba nxa uyakhangela ukuthi umama uyalandelelwa kakhulu ngokwethuselwa. Abakhona umama babe bechaza sibili ukuthi mina ngamulala lehloka kumbe lenqamu. Abanye njalo nje bayethuselwa ngezigodo abanye bayafikiselwa sibili izandla. Okutshengisela ukuthi hayi umsebenzi wokuthi abantu babekwazi ukuthi kuyahlukuluzwa ukuthi njalo uhlukuluza umuntu kubi wenziwe kodwa isibanga esesihanjiwe sincane nxa sikhangele lapho esiyakhona kuseselomsebenzi omkhulu.
Emakhaya ikakhulu nxa umama ethe wachaywa ngumkakhe kuvamile yini ukuthi aphakamele phezulu ayemangala emapholiseni
kujayele nje ukuba yimfihlo inkolo yena leyo ukuthi abantu bakholela ukuthi yena umuntu weneli kafanelanga ukuthi ezembula amakhwapha. Khona kukhona ukuthi umuntu engachaya uyazama ukufihla sibini. Kungakhulunywa ngoba abantu bengamhleka ukuthi uchayiwe kulokho kusaphila kukhona. Kukalutshwana ukuthi umuntu ayiripota. Isikhathi esiningi nje yizinto ezikhulunywa ngekhaya, kukhuzwe nxa kukhuzwa kodwa kuphelela khonapho, akula ukuthi kumbe ingxenye umuntu angathwala ebotshiswa. Kukhuluma nabazali babe bekutshela ukuthi ungabona ukuthi usiyabophisa umkakho kutsho ukuthi kukhona okunye osukuthembile. Abakakukhangeli njenge-abuse nje, bakukhangela njengokuthi hhayi ubaba uyabe khuza umkakhe. Ukuthi bakunanzelele ukuthi hhayi kuyindlela emhlukuluzayo, kukalutshwana.
Obaba ke ungathi bakhona na abatshaywa ngomama, ngoba kanengi kukhulunywa ngokuhlukuluzwa kwabomama ngobaba ezindlini.
Bakhona sibili omama abatshaya obaba bebathethise, babahlukuluze sibili ngamazwi, babahlukuluze even langokubatshaya. Kodwa ungathi akula ndlela obaba abangayaripota ngayo, ngoba lanxa bethi bayaripota ungathi kulokubahleka nje ukuthi indoda etshaywa ngumfazi ilokweyiswa, kuyabe sekufanele ukuthi ngayo indoda iyavuka la ilwe itshaye umfazi itshengisele ukuthi omkhulu nguphi. So khonokho lakho mbona ungathi yinto emele ikhankaselwe sibili, i-GBV ukuhlukuluzwa ukuhlukuluzana ezindlini kungakhangelwa ngohlangothi lwabomama kuphela, kodwa kukhangela ukuthi konke ukuhlukuluza akulunganga.
Libanceda njani obaba abayabe bethe bahlukuluzwa ngamakhosikazi abo?
Engunanzelelayo ukuthi obaba abanjalo isikhathi esiningi kabaludinga usizo, ngoba labo kuyabe kungathi kubathelela inhloni ukuthi baphumele egcekeni. Thina esikwenzayo nje ukuthi siyakubeka kube sobala kubomama kakhulu ukuthi ukuhlukuluza akukhangelelwanga ngecele likamama ehlukuluzwa ngobaba kuphela. Sibe sifundisa nje ukuthi hhayi kubi ukuthi layo umama ahlukuluze, achaye, athethise ubaba. Uzakuzwa nje ukuthi kungabe kuvamile kungxoxo ezizabe zisenzakala, kodwa ukuthi obaba bahambe bayekhuluma ngakho angazi, bangathi kuthiwa akababakabi lesibindi sokuphumela egcekeni ngokuthi labo bayahlukuluzwa.
Sibonge unkosikazi Hildegard Nyathi, umqondisi wenhlanganiso yeLupane Women Center. Ubekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi weRumba uMzanywa Sibanda odume kakhulu ngegama elithi Big Five, ehamba leqembu lakhe le TK Boy Brothers. UBig Five udabuka eTsholotsho njalo lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
Kumakumba manje umhlaba mculweni ngiqaleke ukungena ngomnyaka ka 2005 bengisethula idlalade lami lokuqala. Lolusuku lalamhlanje ngethula idlalade elechumi, album number 10.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bekwazi ukungithinta kulezi number +27733446675 +27733446675. Uyasithola futhi ke lasekhasini lethu leFacebook. Uvele nje ungene kuFacebook udinge uBig Five and TK Brothers. Kuyo le inombolo ke uyakwazi futhi ukufaka imeseji yeWhatsApp.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Into ebalulekileyo singabantu bakini, singabahlabeleli bakini ukuthi lisisapote abantu bakithi. Kanti futhi esilithembisa khona kuningi esiza lakho njengakuwo lo nyaka ozayo. Sisasele nhlelo zokuthi silethulele ividiyo. Njalo okunye singakujabulela kakhulu ikuthi kulo lalo oyabefisa ukwenza igigi, oyabefisa ukwenza umcimbi, oyabe lomdlalo, asithinte sikwazi ukuthi sibuye sizonandisa sixoxisane. Yikho ukusebenza kwethu.
Singekehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja eze midlalo wethusa uZulu. Sebekhankasa ngamandla abanye abakubandla leZanu PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ebulala indlovu yasifika phosa amakhulu amabili eWange National Park. Olivalelisayo ngutaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.